sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela, bathi khona bavumelani le nkulumo lezi esasilazo.
Lali banike malini
thina as an employer asoze sikhulume ama-figures, imiholo yabantu is-unethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakhontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzele, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokukwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma, bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma sebahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho labo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelana, uma singavumelani basho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.